Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi u-3 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kahle.
Okwakathesi e-Athlon inamba yethu besikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalimengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi bayehlulekile.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwabo.
Ibutho lesizwe likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngibona ngani indawo leyo ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganeni yephakathi laphakathi kwemganeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasebenzi kahle. Kumanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle, abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo badlalela kwabahlanu kusiya phezulu ngelanga linye. Kumanani ayizolo khona kulaba isitshiya kalombili 8 ababulewe yi-COVID-19 kobulawayo. Elizweni jikelele babengamachumi amahlanu ababhubhileyo. Idolobho leHarare yilo elilabaningi ababhubhileyo abalichumi lasithupha 16. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele bangamakhulu adlula isithupha 686. Kobulawayo ababanjwe igciwane leli bangamachumi ayisithupha lanye 61. Siqoqe lo-Councillor Sinikiwe Mathanda okukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni. In a normal situation besibokubekwa like sithi e-Athlone bokubekwa between 8 and 12 ngelanga, besisiba le mngcwabo between 8 and 12 ngelanga e-Athlone Cemeteries. Then when it comes to iluveve singabali ama-still babies because ikho lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala, bese sithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-Athlon inamba yethu besikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalinengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga, okungangokuthi inani lakhona sibili beselikhwele kakhulu. Imbangela kungama cases awe COVID abeseqanse kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo, and inkulu kakhulu ukuthi ngisho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese zisiba le challenge enkulu, bese zisiba overwhelmed sibili kokuthi besingasanelisi sibili bese siba ngamaphezulu amahlombe ngendaba ye-COVID-19 yona lekhona.
Sizwa kuthiwa amathuna e-West Park avaliwe ngenxa yokuthi umtshina ogebhayo amangcwa umhlaba awusasebenzi ungasitshela ukuthi njengecouncil lithathanyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani
engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge but ngingakhulumi kakhulu bengithanda ukuthi ngiqondise ukuthi eWest Park kasisabeki njengobulawayo sisangcwabi njengobulawayo city council sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalelayo kube sokubuya labanye abama churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjenge Gudaramwari kube sokubuya abe army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi zisetshenziswa eWest Park then ubulawayo wethu ubeka eAthlon leLuveve Cemeteries okwakathesi lapho esikhona njengobulawayo so iproblem besibelayo engamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha amagodi ethu usuke wasusifa kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service kuzama ukuthi ku-service but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe so umtshina ubungasatholi la ukuthi uye ku-service so i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandlelwa but ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya ku-service
lo ngu-councillor Sinikiwe Mthanda okukomidi ebona ngezempila kahle kumanisipala wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi behlulekile ukuhlatshwa ngenxa yokuthi amaphepha wabo awamanga kahle kodwa esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi yena uhlabile kungelahlupho
leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwami ngeexperience yami engibenayo mina ngesikhathi ngisiyahlabisa so angazi ukuthi lapha babe abayekhona kukuphi abafike babayalisa khona ukuthi bahlabe so mina ngihambe ngingumuntu ovumelekile ukuthi ahlale eSouth Africa so nginamaphepha ami wonke ngine-ID ngine-passport ngiyi-permanent resident kodwa ngithe uma ngisiya esibhedlela e-public hospital ngase ngikhohlwa i-ID yami ngithe uma ngifika ngaproduce i-passport i-passport yami wayithatha lwani muntu wangiregister kasha saqala kasha ngangena ngiyi-walk in ngahlatshwa same day so lothi abayalisa ukuhlatshwa hhayi angazi ukuthi kuthatha kuphi
kuyini kahle kahle abakufunileyo kuwe
so i-system i-online system yokuregister ivelile provision ine-provision ye-passport or ID so angazi ukuthi why izoba nalokho njani bese ibuya futhi yalisa abantu ukufaka ama-passport yabo i-online system i-walk-in system yokuthi uyangena nje noma ungubani noma ungakabizwa ungakaregister iyavumela futhi ngoba yiyo engigcine ngiyenza njengoba ngishilo mina ngafika ngaproduce i-passport yami bangamukela mpela i-passport ebhalwe Zimbabwe engafihlwayo ngoba mna nothing to hide ngokuba lapha e-South Africa bafune i-passport kuphela that's all they wanted from me
bakhona yini abanye abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi labo bahlatshiwe
yebo kakhulu abaningi in fact mina dengihamba ngihambe nomfowethu engihlala naye wahambe ephethe i-passport yena i-passport yakhe yile yama-permit lawa ama-special permit awezimbabwe yama-zimbabweans rand kwafika naye wazihlabela akazange abe nenkinga nginomfowethu ongumbalisi la ofundisayo usehlabile nginodade wethu obe ngumbalisi oseretayile usehlabisile
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Yebo, 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 mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende we-Melika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambam.
Ibutho lesizwe leZimbabwe Defence Forces likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo ehofisini yehlalani kuhle eCountry Park lemavingilini eFood for Less Shopping Center emganwini kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Leli nyathelo libikwa lithethwe yikansili yakobulawayo imanyene lohulumende njalo lingeminye imisebenzi yokuphathisa izabelo equtshwa libutho minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi ukunanza ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ukansila Mzama Dube kaward 26 emganwini kobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba abantu bebethola lolu sizo kuklinika eyodwa kulindawo obese kubangela indwendwe ezinde.
Engikujabulela njengokansila ukuthi ngizile abeklinika bengitshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngamabutho ngezindlela futhi ungathi amabutho abantu bazathi amabutho bethole umbhobho beyesabe futhi ithini ngabezempilakahle yikho engikuzileyo ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bonangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiwa makhulu kakhulu njengenketa klinika ethwala abantu abaningi kakhulu emganini bakula klinika so vele bebekhathazeka kakhulu ukusuka emganini bebuya eklinika ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphila bekusiba nzima kakhulu so ngaleyo ndlela bonazani ukuthi ancedisa kakhulu umphakathi.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezijiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ingazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenter kwemganini yephakathi laphakathi kwemganini so abantu bonke abemganini abembundana aberenjimo bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu babone ekhilika nxa ngikhangela ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuward yenu ngomkhuhlanelo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Esikubonayo njengezinkokheli siyakubona sikuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona suza ukuthi for umuntu oseduze wakho isikhathi esiningi anti sathithi nxa sikhuma ngakho abantu bethu akunjengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelela ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi ukubuthana asikunanzelela ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani ngikukuyazi ukukhunye lokuthi ezimfeni bakithi asibone nokuthi sibabalutshwana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokele ama-mask i-social distance sigezeni izandla yinto abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo. Ama-meeting lana amaningi engihlala siwabiza kumbe i-organization layo TV ithi ngafuna ukuphokutiwe wathi ngibize izakhamizi yebuthanisa izakhamizi kathesi siyacela ukuthi hayi kake kuphumule mbijana khona kuyani sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli mina njengewadi ngithanda ukucebisa engisebenza laba be-residents association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-chairman eziqinti ward 26 and ward 25 ukuthi asikhuzaneni kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagotshisayo kuyahlupha sile kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa sabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi besincedise ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyinethelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba hey bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu. So bese ngigcina ngokuthi kulama-tuckshop sesinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona sebegula bebanjwa ama-COVID but yethu kunanzelayo ukuthi kuzothi umuntu wakhona obanjiwe kodwa ibhizinisi kanjani iyabilokhu ihamba abanye besebenza so khonokhwana sicela sokuqaphele nini singomakhelwane xa singabona vele sokulezinzima sitshela nini amaqiniso okunye futhi engutshoyo ukuthi lanxa izifeni siba khona la case abantu kabakelana amaqiniso kodwa hayi othile bakithi uthethe ngeCovid kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa bebuye sewuspraywe.
Lo ke ngukansela Mzama Dube oka ward 26 emganwini kobulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opha Mutshinguri Kashiri ukwele Rwanda lapho akhangelelwe ukuxoxisana lomongameli Paul Kagame ngodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique lobudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leli Chronicle lilodaba lokuthi izikolo ziphakathi kwamalungiselelo okuvulwa. Izikolo zavalwa ekuqaleni kukaNhlangula zimele zivulwe ekupheleni kwayona leyo inyanga kodwa ngenxa yokuqonga kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 azisavulwanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kustudio 7. Hayi, siyabonga ukukhuluma uGilbert Gala, sibonge uGibbs Dube, sibonge uTungameli, sibonge bonke abasakazi abasebenzela istudio 7, sibonga ukusithulela izindaba ezimnandi kangaka zisixwayisa ngomumo welizwe lakithi. Hayi, kubuhlungu khona nje njengoba nisizwa ne-ratio khona le-ECT emashonal and 7 emandebeleni is 3. It's true because we are the second option eZimbabwe ezweni lakithi. Phinde sithi ke lo mbuso khona usezozenzela ngoba into kumele sinanzelele ukuthi abantu abajoyina iqembu lakithi elingumthwakazi sike sizimeleni sicontrol izinto zakithi. Abantu beke behambe nje neqembu lakibo abalaziyo abalizwayo elibamelayo endaweni zakubo, hhayi ukuthi kusuka abathabi le Mpumalanga bezosiphatha ngapha. Ngiyabonga.
Hayi, bonani, sayibonani balaleli abalandeli bestudio 7. Lami ngithi ngiphawule lapha hlobo sami, iyabona indaba le kuyaphawulwa ngomunye ekazaba, hayi bakithi yayedlula umdala leya iza. Asike sizamene ukutshintsha, asike sibone liyamanye amaphathi, sike sime ngezaphu ngoba izaphu eyiye yakhulula abantu yehluleka bakithi, angisoze vele ibe isayandawo. Njalo kumese mphawula langalowo ukuthi uma abantu bephawula la babuleke beqhuthuza, hey ishona, hey azake ngizwe ishona mina ngisithi iNdebele. Hayi, asike siyekeleni bakithi ukuthi uhlevana siphathane ngalendlela, akusoze kuyisise ndawo lokho. Hayi, akusoze kuyise ndawo. Ngiyabonga.
Osalibonani, salibonani Studio 7 okhuluma nguJosephat Moyo. Sizwile abantu bekhuluma ukubana kuhlupha kuphi esishoneni leMandebele, sizwile ukuthi esishoneni kungcono lakithi. Siyabonga Felix Magalelo obhodile ilizwe indawo zonke kodwa usibhode usuphuma ku-MDC khonapho siyazibuza ukuthi waye ubungkhona uqala ukubhoda manje. City question mark akompa. Sibuye la kubaba lo othi sivotele uSibangilizwe umtakankomo. Asingenza njalo, sizozibisela emuva. USibangilizwe somuntu ongawina manje. USibangilizwe labo Peter Ndlovu laba kuthiwa bafuna ukungena kupolitika bame bangene ebandleni eliseduze nothi ukuthi ebethi bavula eyabo iparty abangene ku-MDC ka-1 le mthwakazi manje ilama chances amancane ukuthi ngawina. Ube babambana wonke amaphathi kungabi lezi qembuqembu. Inkinga yokuthi wonke umuntu usedonsele esikhwameni sakhe.
Okhuluma layo uSimon Masebo ebhamba ovela umjwayele ohlala ehlutshwa zindlovu kwamakhulela. So yikho hayi ngithe ngikwazi ukuthi kusisize usigqale ihofisi elingaphezulu ukuze umsebenzi ube right.
Ngivuka njani bomama ekuseni, siyithemba sivusiwe emakhaya omthandazo. Ngale ekuseni aluba singena esikhathini somthandazo kule ngoma engiyithanda kakhulu. Ingoma ithi bekunzima endleleni yami ngisinde ngomkhuleko, uhambo lwami belunezinkedama kodwa namhlanje ngicilela inkosi. Ngokuthembela enkosini ngokukholwa kuye ngilandela yona engikhokhe. ukuphila ekuphileni kwami ngizophakamisa ibizwi layo ngazise abanye bashonile abazali ngasala emhlabeni ngedwa lapho ngafunda khona ngoJehova ibisinthathekisa ngaphansi isicina ibisisithi lingamangali izihlobo mali bona ngisezenje ngifundile ngasemakade la ngamazwi oyabe usuwatsho umhlobo wami usunqobile phakathi kwezilingo lezi esiphakathi kwazo sengathi uNkulunkulu kazibonela ezibona nxa uNkulunkulu esesitsho esesidingena ekujabuleni kwenkosi yakho usunqobile ngamazwi oyabe usuwatsho ungazwi ukuthi unqobe njani phakathi kobunzima obungaka ezilingweni esibhekane lazo ekufeleni esibhekane lazo asisela bazala sisela zihlobo sisele sinjalo kodwa uthina ngokuthembela enkosini lokukholwa kuwe ngoyilandela inkosi yona ngikhokhela ngaye nale ekuseni izihlobo ezithandekayo asiyilandeleni inkosi noma kunzima ye abanye imithandazo isiphenduliwe izihlobo sezisilile abanye imithandazo bathandazile kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuba azithathe izihlobo hlobo ezithandekayo ungasimangalisi njalo kungasizwisi ubuhlungu kakhulu ngoba ingoma iyatsho ukuthi lingamangalisi hlobo nxa selibona ngisezinje ngoba ngifundile ngosimakade umliye ekade engikhokhela loba engaphendulanga umthandazo wami ethethe izihlobo sithanda ukubonga ngayenale ekuseni bathandekayo mayuyo nkosi sihawukele siyancika esihlalele sobukhosi senze senze intando yakho ngazo zonke isikhathi ukwenzela ukuthi lathi sithole usindiso nokungumthandazo wami ngayenale ekuseni ngiyathandaza amen.
Livuka njani msakazi Radio 7 ngithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu bakithi kwe-MDC Alliance abake bekelane lemthwakazi abake bekelane lemthwakazi thwakazi labo esilogane sabo ukuthi ishona yamashona thina vele silwa lesi sistimu yamashona and thina sichange asifihle umphini and asishiswa yitiz phephethi sinkwa hayi sishiswa yitiz phephethi yona iti bona babona i-tribalism kithi boyekele i-tribalism ekhona apha emashoneni kanti ezininjele ukuthi i-national team igcwele amashona kuphela abavenda kuwo abasuthwa kulo izothi thina nxa sesikhuluma sokumele sivule umlomo sokuthiwa i-tribal isekele islogan sethu lati lanenzana kwena kwe-MDC wena baba welupane wena nguzukhuluma sithi Studio 7 ivumela abantu bakamthwakazi lisekele Studio 7 ayikhethi kanti zonke laba nxa ikhuluma ngezano ilekela iyalekela ekhuluma ngezano ntando yeni waye thina singasithi yelani ukukhuluma ngezano sifana lana elikhuluma ngezano ikhuluma ngomnangagwa every time lina abantu be-MDC Alliance selayehluleka vele kanti esiliyakhuluma ngomzora ye umakhuphe ehluleka and i-tribalism ilani lina abantu be-MDC umakhuphe kwase kumele ukuthi abe ngupresidenti lamehlisa lina abantu bakithi ezindebeleni angazi ku-MDC vele kuyini elikubona sahlala selitshela into soze sibuyele emuva izikhothamathe lingomazibaba namhlanje ngokuthi lithanda into zemzini and so silifihlele nalina abathengisi lina yini abathengisi lina satela thina abantu bakamthwakazi vela ngeze ufihlele asichange asifihle umphini lidingane emzini buyana ekhaya ngapha manje
livuka kanjani basakazi vuka Studio 7 thina siyaphila ngokhuthe entaba zinduna ngithi mina umanyano wePollard akuselanto ozayilungisa vele futhi noma nini ngoba usuthengiwe izalo uPhifo ngezimoto amapolisa akabalazi imoto emaclinics akulama ambulance ezibhedlela kulambheda abantu bathwele nzima bayahawula kulalamitha kulalani uhulumende kulokuthi athatha imali yona leyo athenge ngazo lezi zimoto azinika bePollard afaka imithi ezibhedlela afaka ama oxygen abantu bakwazi ukuphefumula nika amapolisa izimoto lokuthi bakwazi ukusebenza uthatha izimoto ezinika umaduku akuselanto abazayenza sebethengiwe laba kulanto ezalungiswa ngumanyano wePollard ukuthi imoto lezo umaduku uthi baza kuya ulanda abantu besiyokhuluma ngabo lingazo behamba ngazo ukukhuluma la uphi umuntu thina sivotela ngomaduku asivotela ngomnankagwa thina siyamazi umuntu esamvotelayo so abantu abazakhuluma labo bakhuluma labo bani leyo into engasebenziyo leyo abayenzayo leyo sicela ukuthi ungadlalisa imali yelizwe akulungisa izinto okumele zilungiswe ukuze abantu bazuze inhlala kahle ayikhona lokho okwenziwayo ukutshona besidla imali kahulumende beyichaphaza ngalindlela kanti sebathengile ngemota zonezo
kustudio 7 siyalibulisa lonke kustudio 7 bese sibulisa abalandeli bonke bakastudio 7 minobulisayo Ncube osegoli eSouth Africa ngithi ninjani bonke ku Studio 7 nabalandeli bonke baka Studio 7 lamazimbabwe wonke asemelika nyabingelela ngithi ninjani bafowethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ukuthuka. Siyabonga. Kwezemelika, ukuqala komthetho wokuvuselela izakhiwo o-Infrastructure Bill kukhangelelwe ukwenza amagagasi e-internet abambeke lula, lezinye inhlelo zakulezi nsuku zithuthuke, njalo kusungulwe imisebenzi ngenxa yokwakhiwa kwezakhiwo kunye lemigwaqo lamabholoho. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi lumthetho uzavuselela umnotho elizwe leMelika.
Ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama-bridge, sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokhu izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza, kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu kungazokuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mna ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omnye umuntu lokusibika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertini ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu. Lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi, but kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kuze kumncede ngalokho, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo. Mina ngibona ngani yiyo into ezakwenzakala. Hayi, mina ngokubona kwami bonani kuzanceda kakhulu.
Siyabona njalo ukubana uMongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle.
Hayi, umbuzo wakho ngenhlelo zikaBiden. Okuqakathekileyo lapha yuthi inhlelo bani uBiden azilethayo. Uletha inhlelo ezithandwa ngabantu, kumbuletha inhlelo ezithandwa nguye. Kunzima lapha uthi ngalesi sikhathi sithi thina singatsho ukuthi inhlelo zikaBiden zinjani, kaziphumeleli. Sikhona ezinye eziphumelelayo, sikhona ezinye ezingaphumeleliyo ezivalelwa ngama-Republicans njengokusitsho. Okukhanyayo lapha yuthi ama-Republicans awe-Senate lawe-Congress bazahlala beloku bephikisana lokulethwa nguBiden. But uBiden uzakwenzani? Nxa inhlelo azilethayo zithandwa ngabantu, uzagcina sethatha inhlelo lena sizane siyazifaka ebantwini, sihambe ibhoda ilizwe ukuthi atshele abantu ukuthi yikho lokhu ngifuna ukukuletha, kodwa iCongress abantu libavotela congressmen labo bayazivala. Then abantu sokuzaba kube yibo ozamele bafake ipressure iCongress leSenate ukuthi bavotele izinto ezifunwa ngabantu, watch ezingafunwa, ezifunwa yibo kuphela. Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini, izinto ezimhluphayo ezakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe. But kwiCongress leSenate, nxa beseSenate ngale, bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha yikuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto ezilethe ukuthula kumbe ezilethe ukudla ebantwini kumbe ezilethe umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bayazifuna, fair wages bayafuna, ukuhola imirholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lo se-Senate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazakwenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo Senate laba bayi-Republican Party bavotele izinto ezifunwa nguBiden.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula izombusazwe. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo.
inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osokubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kuhle. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gandhi.